Ngibona ngathi usemqansweni lapha. Ngingazi njalo ngoba i-elections zalaba zingaziqedakala. Kodwa-ke nxa ngimkhangele ukhulu ngathi usemqansweni sibili ukuthi lanxa engawina yona le iCarolina yakhe ayithembileyo. Kodwa-ke esesuka lapho sokungena laba amadoda lalezimali zawo e-New York o-Michael Bloomberg kuthi yakhona ngale. Ngibona ngathi kuxabene sibili, kuzakhathaza phambili.
Kodwa umnumzana Bernie Sanders yena ukhanya lokho ephumelele.
Ya, yena ukhanya ngathi le ayiwinileyo le eyakhathesi le e-New Hampshire ungathi kumnike umdlalanyanyana. Kodwa-ke ngingazi njalo ngoba indaba akhuluma ngayo yesingathi asilaqiniso layo ukuthi abantu bazayithanda le i-revolution yakhe leyo ungathi kuyilokho. Ngingazi njalo kodwa-ke ngokumvotela kalesi singathi yezwakala into yakhe mazingancinyane.
Abantu balapha eMelika balandaba yini lokuthi abantu laba iminyaka bangani sebeluphele?
Kusukela kupresident Obama ukusiza ngapha emuva sebengathi babasensitive kancane ngeminyaka ukuthi nxa ungukhulu kumbe ungugogo abasakukhangeli kakhulu. Yikho kwenze laba abafana abancane abanjeboButtigieg bangathi bayathola ama-votes lalo unkazana obekhona. So bayakukhangela sila sikho ukuthi kabakukhangeli. Kodwa kwesinye isikhathi njalo i-experience yabo ukuba ngama-veterans kwabo khonokukhana kuyabapha futhi umdlandla wokuthi njengoba ilizwe leli likhanya ngathi lalo selingathi lehlukene kakhulu i-division ekhona lapha, kufuneka ongathi ngumuntu omdala ongahlanganisa abantu lapha nxa ama-Democrats angawina.
Kambe elemelika lingabe lingamemukela yini umuntu oncintisayo oyisitabane?
Abantu balapha bangathi bayakukhangela lokho, kodwa bakukhangeli, bakhangela besicilihle. Umbona ngathi bazamfaka, bangamfaka nxa bemfuna bamfaka kuphele njalo. Kodwa-ke okungathi kuza singakwazi ukuthi sizabe sisithini-ke khonapho. Kodwa-ke mbona ngathi nxa kuyukuthi bayamfuna sisibili, bayamfaka kuphela ngoba abangabe bezamfaka babe bengelaba abancinyane abangakhangeli kakhulu udabane bunovu njengalokho.
Sesibuya kuye uMongameli Donald Trump. Ungathi udaba lwe-impeachment lungabe luzadala umahluko yini kumavota azawathola? Singathi lumngcolisile kumbe lumthiye lokho enjalo?
Lokho ngikhona kuzabonakala. Kodwa-ke yena ngokulo uthatha kwakhe ubona ngathi unqobile. Yikho-ke kodwa-ke kusiya phambili khona ngale ngoba nxa sokuvotwa laphana kwabe sokuvotelwa upresident, kuvotelwa i-senate I think ngiyabona eduzane, then ama-senators yiwa akhanya ngathi azaba ne-problem laba abangazange bamethe sicala. Ibe mbona ngathi indawo zabo zizababuza ukuthi kathi kwahamba njani. Yena ngokwakhe uthatha njengokunqoba njalo kuthatha ngoba indoda ethi ngadobha impembe ibalekelayo, so ibaleka le mpembe kathesi.
Kodwa sesikhangela inhlelo zakhe lezathi uzaziqinisa kwezempilakahle lakwezemfundo kuma-student loans. Ubona ingani abantu bengazithanda yini lezi kumbe izinothi zingazemukela?
Hayi, yena kuzo zona ezovele kakho ngoba kakum-affect njenge-billionaire. Izinto lezi zihlupha abantu abangela mali, abale mali kazibakhathazi. So yena kakusoze kube yinto engamqinisela ukuthi a-electwe. Yena mbona ngathi okuzamenza ahlale khona i-economy, i-business ukuthi abambe khonapho, aqinise khonapho njengoba nje i-stock market singathi siyaphezulu njengalokho. Lokho kwezemfundo, kwezempilo uvele kakwazi, akumthinti ngoba inti ngabantu bezimali zabo ukuthi nxa begula bale ndawo zabo lapha bayakhona. Lokho kufuna ama-Democrats, abantu abangaphansi abangelazimali abasebantwini. ngoba nxa uvele lezi mali zakho ule class lapho hlala khona phezulu le awubuyi ngapha ngaphansi.
Bona ama Democrats singathi kodwa inhlelo zabo zikhanya zisemukelwa ngabantu yini okwedlula ezika mnumzana Trump.
Kabukabonakali mina ngokubona kwami kabukabonakali ngibona ngathi basaxoshana lokuthi ngubani ozakuba ngubani. Kungadlula khonoko nxa bonke lalaba abaophozayo lalaba abehlukeneyo kade sebehlanganisa amakhanda sebefuqa oyedwa engxenye kungaba lo mdlandla wokuthi kukhanye ukuthi bavela ngaphi baya ngaphi okwakhathesi behlukene ngenxa yokuthi basadinga onguye ongabakhokhela.